izaphetha kumini ibandla lezamphef ungabuyela emuva le kuningi lapho abantu abasuke baba lokuxabana ilangesikhathi sokuthi kudingwa leli lizwe kwaba lezinto eziningi-ningi akhumbula kuphuma kusipa kusiba lalokhu lalokuyana kusekuba umgagawo kusiba lokhu lalokuyana kuthia kuze kuzofika lakhathesi kungani sazayifika landalendabeni okuthi kube le-unity kodwa ekugcineni abantu babehlala phansi bakhulumisane balungise izinto zangkhona ngaleyo ndlela thina kubandla lezampilo sawantloli ngintuthu ethunqayo okuzafanele ukuthi lungiswe nxa kulezikhuni ezizwe ezibangela intuthu le khona uzabonakala ukuthi zilungiswa kanjani lezi nkuni ukuthi zingakhiphi intuthu ibandla lezampefu ngeke lidileke unganikinika kutintini kodwa ukulungiseka indlela phambili izabe khona kuzavuka konke kulungile labo labo geza abantu esebengani ngayo seze bagcine labo sebekuzwisisa kugcine vele izampefu imuva lisiya phambili izampefu basebebadlikapho kuzukalidilekelayo kene sokhalele ukuthi kuzalungiseka konke kolo abantu abamanga abantu abathulanga lamaplanisi awezwa lokhuluma komlalazi lakho siyakuzwa kodwa iqiniso ekhona ukuthi kusasa kumbe amalanga abuyayo abantu bazakhuluma babe benye ekucabangeni kwabo
kodwa kusoze kube lokuchitheka kwegazi yini baba Nkomo
so siyangukuthi nxa singayekelela izinkulumo ngendlela uhulumende nakhuluma ngayo ukuchitha kwegazi angeke kube khona nxa kungela abathothozelayo kodwa esikubona thina ngendlela yokuthi khona lilizwe ngezombangazwe ukukhulumisane ibandla lezamphefu likholwa kakhulu ekukhulumisaneni ukuthi abantu bazakhuluma kungela ukuchitha kwegazi indaba lezi zilungiswe ngendlela efaneleyo nxa kufanele ukuthi kubandla lezamphefu kube labantu ababalelwa i-constitution batshela ukuthi lapha lalo kuhamba kanye nozazuyeqe umthetho welambana laphana yikho khona okuyalo kukhona kodwa usezedinizeibala ozasukuma la esethatha isikhali selisa omunye kuyalo kubangwanisele okungathiwa sokubanga ukuthi nabantu bazachitha igazi lakhe kuyabe kuyini.